Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 lwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 lama submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale, nxa kuthi ufake ebhenki ungazange ubeke proof, your papers will not be accepted.
Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections we-nomination court uhlala kusasa mhla ka-11 lwezi.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu uhlelo olwe-GeoPomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa eleZimbabwe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impi yaseGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections owe-nomination court uhlala kusasa mhla ka-7 lwezi. Lolu khetho oluza kwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi ngenyanga ezayo lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende le-senate kunye lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala waleli bandla. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umthetho ndaba waphezulu we High Court ngomgqibelo ulahlele khatshana udaba oluphanikwe ngabe-CCC oluphikisa ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende le-senate nguChabangu. Ababandla ezombusazwe ambalwa agoqela iZANU PF, iZAPU lamanye aseveze isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections lenyanga ezayo. UMnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele osebambe intambo kuleli bandla uthi lanxa exotshise amalunga aleli bandla bakhona asebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lwama-by elections.
Siyalomukela njalo i-judgment yenkantolo ephezulu yeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bawinile ibade beku-trial izolo. Njalo siyangena ku-by-election. Asisoke siyekele i-space, i-democratic space for that matter ukuthi singazisangeni. Yithe sasikreatayo kumele singene ku-by-election.
Ubona ngezokhetho obandla le-TPC njalo umeya weHarare umnumzana Ian Makhone uthi abaxotshwayo bonke bayabhalisa ukuncintisa e-nomination court kusasa.
Nakacinisako nje okaruma pamazino kana ndini womukabike ngerechishena. Saka tarisiro yangu ngeyekuti zvichi patakabata takabata hatiregeri. Iwei kana ndi kana ndiniwozvei mungazviona kuti pane munhu anogona kupeka here picha yaachamisa.
Ibandla leZANU PF lidilikhalele ngamehlo abomvu ukuthi lincintise njalo selilungiselele. Umnumzana Archie Chiponda isikhulumeni saleli bandla koBulawayo.
ZANU PF is ready for
ZANU PF isilinde ukhetho
lwama primary elections selected our candidates.
Sesiqedile ukwenza ama primary elections.
Sizwa izabu
zane elikhulu njalo sithumela
ukukhankasela ukhetho
njalo
sireti. We don't foresee any problems.
Kusasa abazasimela sebelindele ukubhalisa ama ukuthi bancintise njalo asiboni lutho olunzima ngoba sihlezi sihlelekile.
Isikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Msondlovu uthi iZaphu yancintisa kulolu khetho ngoba kuyizifiso zikaZulu.
Iningi labantu bathi singaniki ithuba iZANU PF ukuthi yenze mathanda ezigabeni zethu. So ngakho ke thina njengeZaphu siza contesta kulolu ukhetho kuma-by-election wonke akukhansili la kuma-MP kodwa siyathembisa ukuthi iZaphu izafaka ama-candidate alesizotha ama-candidate athembekayo.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi lalo liyancindisa kuma-by-elections. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kamongameli waleli bandla, uthi sebelindele ukubhalisa ukuncintisa kusasa.
Thina siliqembu eli very serious ukuthi silungise ilizwe, ilizwe libuyele esimeni esingcono kakhulu. Sizalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngabobani abazamela izigaba nezigaba, ezigaba nezithile ama-MP nama-councillors. Sifisa ukubona ilizwe lelithuthuka lisiba ngcono. Libuyela kulesa simo sakudala kwakuthiwa yi-bread basket of Africa. Abantu baziqhenye ngelizwe labo.
Inhlangano yabona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi silungiselele i-nomination code kusasa. Esinye isiphathamandla seZeko umnumzana Otelius Laigwana uchaza kabanzi ngohlelo lwakusasa.
Samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 nama-submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale which is $1,000 for or equivalent rate for the National Assembly. Nxa u-4 angachaya imali yakhe ungazange i-reflecte, nxa ukuthi ufake ebhenki ungazange ube le-proof, your papers will not be accepted.
Ikamramu ezothisa sibanda we-Studio 7.
Kusenjalo uDr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi labo bayancintisa kulolu khetho.
Yeni likhangelele abanye ligela lizikhangele lona ukuthi yini elingakwenza. Ama-primary election enziwa nxa bebanengi abafisa ukumela ibandla. Kodwa kuya ngokuthi ke ibandla lona livele lifaka imigomo bani yokuthi ozamela abantu kufanele abe lalokhu lalokhu. Yikho kuzadala ukuthi kugciniswe abantu abangu-15 abathi sungukuba ngokhansila. Kodwa ke ngokhetho luka-23-24 August asizange ke sikuthole lokho. Asazi ukuthi okwakhathesi kungaba khona nxa iFreedom Alliance ithe yangenela lapho ebone ngani iqine khona.
Nxa lathola amavoti ambalwa, khathesi lilethemba nalo ukuthi amavoti azaba maningi.
Lapho-ke iFreedom Alliance ephatheka khona, injongo kuyabe kungumela abantu ifeze injongo zayo ezinhle kangaka.
Kuyini obona ingani kungabangela ukuthi abantu basukumele phezulu belivotele? Yiziphi inhlelo zenu ezingakhwabithwa ngabantu?
Injongo zeFreedom Alliance zibanzi jikelele. Kodwa njengoba ekhethweni thina kwamanje sisakhangele kobulawayo, silohlelo lokuvuselela ubulawayo. Sikhuluma ngokwenza ubulawayo akhwabitheke kulabo abafuna ukuthuthukisa ezamabhizimusi, labafuna ukuwasungula ukuze phela kwakheke imisebenzi. Kanti-ke kwehliswe lobugwelegwele obukhona kulabo abaphethe ubulawayo okweminyaka yonke le, okukhomba ukuthi yikho siqakathekisa abameli abalobuzinza, abalobuntu, abazi abafuna ukukwenza, hathi abangena ekhethweni ukuze umuntu ayethola idlelo. Kanti-ke sikhangele njalo sibhekise kubulawo lapha esifaka khona abameli bamakhansila. Sikhangele ukuhlanzeka kokabulawayo, lokho esikubona ukuthi kumele kuqale kubo abahlali bakobulawayo ukuthi sizivuselele idolobho lethu lihlanzeke libe lihle. Sikhangele uhlelo lwamanzi ukuthi ubulawayo ufa nje ngoba akulacebo lokutholisa amanzi esingathi amanzi angathembe ukuthi umuntu azi ukuthi amanzi abakhona. Konke lokhu kuyabulala intuthuko yedolobho lethu lelizwe jikelele. Ngakho thina sithi ubulawayo njengesigodlo sethu kwezemnotho, kweze-industry, kwezamasiko, njalo esikhangele kuye emkhonweni wakithi. Kuqakathekileke ukuthi aphathwe ngobunono obuphezulu ngokunye kwenhlelo esilazo ku-revive Bulawayo kumbe ubuya Bulawayo, uhlelo lwe-Freedom Alliance. Ngiyabonga.
Lo ngu-Dr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Innocent Ndibali laye owebandla le-EFF Zimbabwe uthi abazancintisa kulolu khetho.
Thina as EFF Zimbabwe siza participate kuma-by-elections. Mina yimi engakontestayo last time njengo president we EFF Zimbabwe. Nje ichallenge layo ngalahla isithupha ngalahla lamanye ama documents. So at the moment o rep wami ongani bayala bathi kufuze ngisubmit lamanye ama original documents, but ngithe indaba yakhona because sayifaka emapolice indaba yokuthi ngalahla amanye ama documents, kodwa ukuparticipate siya participate. There is nothing illegal ngama elections lawa, ngama by elections lawa. Ama by elections lawa akhozwe yibo abantu be Triple C. Practically Triple C is splitile, and nxa be splita we recallana, tina asilani lakho lokho, tina siya participate. Siza participate with a view yokuwina. Sifuna ukuwina ukuthi sibe lo MP owe EFF Zimbabwe e parliament. Ithuba silalo sibili elikhulu, njalo sizilungise sizimisele ukuthi sikhankase kakhulu. Thina, as you know, sisithandekile, we are a socialist revolutionary movement. Thina sikhankasa kakhulu ngokuthi sifuna a free quality decolonized education. Thina sikhuluma ngokuthi EFF ingangena iphathe is making sure ukuthi education is free. Ama clinics avulwa 24 hours indawo zonke nje zalapho siyabe sikonteste khona. Njalo si very clear ukuthi iland kumele ibe expropriated without compensation, inikwe ezandleni zabantu. As long as kule by election siya contesta, thina isithi esithe bexabane berikholane, thina okwethu ikuthi siparticipate, sipushe iagenda yeparty yethu socialism, sipushe iagenda yeeconomic freedom in our lifetime, sipushe iagenda yefree quality education, sipushe iagenda yenationalization of mines and banks, sipushe iagenda yeEFF njengeborderless revolutionary movement. Sifuna icontinent ibambane, sifuna one country, one currency, one army. Sifuna icontinent ekwanisa ukuzivikela from ama enemies. So thina we are very clear, we are ideologically different from Triple C. Thina si socialist revolutionary movement. We do not believe in imperialism or in capitalism.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le EFF Zimbabwe obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga owe Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa unqome kakhulu uhlelo ole Geopomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa ele Zimbabwe ukuba lihambelane lezinga lendlela zakulezi nsuku ezokulondoloza imvelo ihlanzekile. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emkhosini wokuvula okusemthethweni ngumongameli Mnangagwa. Uhlelo lwabe Geopomona lokuphehla amandla kagetsi kusetshenziswa izibi ezisendaweni lapho ukulahlelwa lezi zibi ngabe council yase Harare ePomona. Umnangagwa uthe uhlelo lolu lufaka eleZimbabwe esibangeni sokusebenza indlela zakulezinsuku uguqula izibi ukuntuthuko yelizwe njengamazwe womhlaba.
This project serves as a testament to my government's commitment to seeing communities transform to world-class standards where residents enjoy the ambience of modern built environment.
Uhlelo lolu lutshengisa ukuba uhulumende wami ufuna uZulu aphile impilo yaphezulu ekholisa. UZulu akholise ukuphila kumvelo ehlanzekileyo.
Umongameli uqhubeke esithi ukwakhiwa kweGeopomona kuveza ukuba abazotshala imali kuleli bayethemba isimo samabhizimusi kuleli. Inkampani yeGeopomona Waste Management esebenza labatshali bemali abavela kwele Italy ithi bazasebenzisa ukuguqulwa kwezibi ukuze zibe ngamandla kagetsi kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Uhulumende uthi kunje uhlelo lwe-geopomona solunikeza abantu abangamakhulu phose amabili 188 imsebenzi. Kodwa ummeya weHarare umnumzana Ian Makoni uthi kusasekhona okuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana lolu hlelo lwabe-geopomona lukhanye ukuthi luluncedo bani kuleli dolobho.
Ikansili sike yakhuluma njalo sifisa ukuba uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili sisebenze ndawonye.
Umsebenzi wekampani leyi uza ngesikhathi umunisipala weHarare waphikisa ukuba uhlelo lolu luqhubekele phambili ngoba engazwisisi ukuthi kungani kumele abhadale inkulungwane eziphezu kwamashumi amabili zamadola eMelika, $22,000 ngelanga. Kodwa umqondisi we-geopomona umnumzana Delish Nguaya okhulumele Studio 7 uyalandula ukuthi kukhona ukungezwisani phakathi kukahulumende ikhansili labo. Enye ingcitshi isebenza lenhlanganiso ye-Youth Environmental Management Plans ye-MAP umnumzana Pride Mkono uthi uhlelo lolu aluziseki ukuba luncedo bani njengoba lulendleko enkulu kuzakamizi zeHarare.
IHarare City Council leyo kumele iwe ikhipha imali ibhadala ikampani yeGolix, ithi yona iprojekti leyo ayihambelani lezinqumo zayo na njengekhansili ukuthi ibe isenza sikhangele indaba ye-energy esingathi ye-electricity amagetsi. Sibone njalo ukuthi iHarare City Council ibisala ukuthi iprojekti leyo iye phambili ngoba imali ebezikhulunywa yiGolix ziningi kakhulu, ikansili ingasoze ikwanise ukuthi ibe izibhadala ngesikhathi. Njalo kuzayenza ukuthi abahlali beHarare bethwale nzima bebhadala lesi sikweleti.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaphehla amandla kagetsi alesisindo samagetsi angamachumi edlula amabili 22 megawatts. Kuzakwenza ukuthi abantu abafika amakhulu amahlanu 500 bathole imisebenzi. Iningi lithi kulungile ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukugcina amadolobho ehlanzekile, kodwa uZulu akalathemba lohlelo lolu ngoba imbadalo efunwa yikampani le andubana ibuthe izibi kuleli dolobho iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impesa eGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Kodwa inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uyena uthi abasoze bamise impi ukuze kukhululwe abathunjwa yiHamas. Umphathintambo eMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele iWest Bank ekhokhelwa yi-Israel wasesiya eTurkey kuyangena imihlangano yokuzama ukumisa impi okwesikhatshana. I-Israel ithi isitshaye indawo zeHamas ezedlula inkulungwane ezimbili lengxenye kusukisela ekuqaleni kwalimpi. Kukanti inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kuhlaselwe ezibhedlela ezilikhulu lambili eGaza ukusukisela mhlaka-7 kaMfumfu. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa nomgcini sihlalo wenhlanganiso ethuthukisa lokulondoloza imfundiso lesiko lokholo lwesi-Islam eMakomborero Insikelelo Trust uSheikh Laja Yasini.
kwenzakala i-apartheid zaphansi. So I think mazokhuluma uPresident Netanyahu ukuthi i-solution ukuthi babulale as much as possible until baqeda abantu beHamas. Angeke babaqeda abantu beHamas. And iHamas, according to ama-statistics, ikhuluma ukuthi eHamas ikona lapha eGaza. But ama West Bank bayadubula nesinye isikhathi bona be-Israel. So if bebalisa ama-Hamas, why bazongena kubo West Bank namanye amadorobha ukuthi babulala ama-Palestinian?
Sizwe inhlanganiso ezijiyeneyo, lamazwe agoqela iMelika bekhuthaza ukuthi kuke kumiwe ukuliwa eGaza laphana ukuze kuphathiswe abalimeleyo, kodwa i-Israel yena isithi ayisoze ime ukulwa kuze kukhululwe abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
I think i-problem yokuthi u-President Netanyahu ubona i-solution ukuthi itholakala through i-war kuphela, akaboni i-solution from any other possible avenue. So before even le kala from 7 October, before 7 October, bekakhulumile yena even lesikhathi bambiza e-America ukuthi ubona ukuthi i-Hamas ama-terrorist, and ama-terrorist aba understand any other language ngaphandle ukuthi babalwise, babadubule, bababulale. So yena i-language I understand ayo ilokuthi kulwiwe, yabona. But even mabathi bafuna ukuthi balwise i-Hamas, given ukuthi si understand ukuthi something yayenzeka and kwalimala abantu, but ibona i-retaliation bayenzayo, baphanisha wonke umuntu, and abana i-discretion ukuthi ubani uzolimala, abana ndaba ukuthi abantwana.
Ubona ngani kuzaphetha njani lapha?
Laba abantu abadala, asibabiza abantu abadala, aba USA, aba UK, bona mabastope ke ukuthi basupporte i-Israel i-breaker ama-international law. Because angithi masikhuluma indaba yase-Russia nase-Ukraine, sikhuluma ukuthi i-Ukraine in a right to defend itself because they are occupied. So language ukuthi abantu base-Palestine bane-right to defend themselves because i-Israel ikhulumiwe lapho e-UN ukuthi they are the occupiers, they are the colonizers.
Lo ube ngu-Sheikh Laja Yasini, umgcinisihlalo wenhlanganiso ethuthukisa imfundiso yesi-Islam eMakomborere Insikelelo Trust. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lo Reverend Useni Sibanda, ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula. Siza lethulela udaba lolu ngokuya kwesikhathi. Amakansila lezakhamizi zasewange bakhala ngobude bomango ohanjwa ngabantwana bemaphandleni abaqalisa ukuya esikolo esibangeni se-Early Childhood Development, ECD. Inengi lalaba bantwana lihamba umango odlula amakhilomitha amahlanu ukufinyelela esikolo phezu kokuba lindawo ihanqwe izindawo ezigcinelwa inyamazana zendle ezingabahlasela. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa imfundo seyenziwa yaba yimfanelo kuye wonke umntwana kusukela kweleminyaka emine, abazali kanye lenkokheli zakulumango zithi uhulumende ngabe imfundo yabo ECD le wayisungula okusemthethweni ngemva kokwakha izikolo duzane lemizi ukuze kwehlise imango emide ehanjwa yilaba abaseluchako. Ukansila kaWard 6 unkosikazi Nolia Gumede emangweni weMilonga uthi kunje abantwana abaningi kabasayi ezikolo nsuku zonke.
ECD side ewadini lapho engikhona from Shandani to Sisiyatu bahamba a matter of 5 plus kilometers umntana omncane siye esikolo. Lapho engikhona mina iSisiyatu 2 befunda eNdimakule ngapha eSkanda kuwards 5 to 7 kilometers umntana siye esikolo. Sicela kube lezi lokuyisikolo okuncane ukuthi umntana omncane eqalisele khona apho abe sesiya esikolo ezinkulu.
Ukansela wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi inengi labantwana baka ECD kalikaqini, ngakho kugcina kusiba ngumthwalo womzali ukubeletha ingane emhlane emusa esikolo phinde amhlangabeze.
Umntwana maye sisuka endaweni ekhashana esesikolo kuye akuya kungamphathi kuhle ngofika sedini. So kuyisifiso sethu sokuthi kuvulwe indawo eziningi singathi ngama-education centers, especially ku-early child with development. Kwenzela ukuthi umntwana umayisasemncane laphana engasisondi isikolo ngenxa yoma. So kuyisifiso sethu sokuthi between each and every primary school at least kubele the early childhood development center.
Omunye wabathwelela umthwalo ngokosekazi Ethel Sibindi waseMilonga othi uqukula umntwana ngovivi emusa endimangule.
Okwalapha kunzima sivuka ngo 5 ekuseni ngigesa umntwana ngilungiselele ukuthi esikolo ngimphekezele eze yofika ngo 7 ngoba sihamba uma ngomude uhambe ekhala indlela yonke ngoba uma ngomude uhambe esiwa kwezinye isikhathi eke vuke ngimthintithi kodwa kunjalo ngiyamphekezela ngizonyamchiya esikolo ngoba lezi nyamazane ezilobungozi ebantwaneni kulezi ndlovu lezi mfisi njalo futhi ufika esediniwe ngoba ebehambe uma ngomude.
Uhlupho lolu lubikwa lungabhahanga emangweni weWange kodwa luyimvama esigabeni sonke nje seMathebeleland North. Lokhu kufakazwa njalo luphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Report yomnyaka ophelileyo besithi abantwana abangaba yisilinganiso samachumi edlula amahlanu ekhulwini 53.3% esabelweni lesi baphelela emfundweni ephansi eprimary kuthi ihlekana nje elingayindawo yilo eliqeqesha lifike kumfundo yekolitshini. Umphathi ntambo weMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uyakusekela lokhu kodwa esithi ingqobe ikuma council ngoba kuyilapho okumele kusetshenziswe imali ze devolution funds.
Yizwi imali zonezo ezisebenza into ezinjalo ukuthi alwa bona ba identify nxa bebonti kule ndawo lapha neyisikhexe bephumele resolution njengama councillors ukuthi imali leyani ngabuye devolution beyakha ECD eseduzane lemizi ukuthi abantwana bengahamba imango emide njalo lakhona okokutsho ukuthi abantwana abaningi bagcina bephelele primary level because ama-secondary schools abekhatshana abantwana begcine bedonde ukuya ezikolo zangona kwakule nyamazana kulezigebenga abantwana badlengelwa nxa behamba imango emide.
Kunje amakhansila athi esiqintini sebhinga kumpumela yezimseki yomnyaka odluleyo izikolo ezilithumi lathoba munwe mbili zwaswela ngitsho umfundi oyedwa wafinyelela ukwedlulela phambili ngemfundo ngemva kwempumela ye-olevu. Umoyo uthi ukuze kwehliswe uhlupho lolu uhulumende ngaphansi kohlangothi lwezemfundo usehlale phansi waphuma lecebo lokuthi kwakhiwe ezinye njalo izikolo zesecondary eziningi esigabeni sonke semandebeleni yenyakatho langezansi ngemva kokunanzelela ukuba izigaba lezi ziyasilela kwezemfundo nxa ziqathaniswa lezinye izabelo okuyikho okwenza izinga lokuqeqetsha liqhubeke lisehla. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje silethulela ingxoxo esiyenze lo mfundisi uSeni Sibanda ngempi ye-Israel leHamas. Reverend Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula.
Ukuthula kuqakathekile njalo siyananzelela ukuthi limpi esikhona eGaza sokulabantu abaningi esingathi ngomama labantwana abalimalayo abanye abafayo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube nendlela yokumisa ukwenzela ukuthi kuqale kunanzelele ukuthi abantu kazana bavikelwe njalo abasoze becine besiba yibo abalimalayo ngoba badutshulwayo ukuze kuvikelwe impilo zabantu. Kuyathokozisa ukuthi nxa sisiza ukuthi Melika le-UN bayazama ngamandla ukuthi limpi ime lokuthi ukudla kungene eGaza kusize abantu.
Kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe eGaza laphana ukuze kumiswe impi?
Mbona ani into esidingakala kathesi ngumlamlankunzi ukuba yona i-UN labomelika labanye besebenze ukuthi labo abathunjwayo bekhululwe njalo ke kube le ndlela yokumisa impi. Kukhulumiswane le Hamas la i-Israel. So kuyinto esiqakathekile ngenxa yokuthi limpi ekhona eHamas le-Israel iyagcina idonsa umhlaba wonke. Yingozi ekhona enkulu kakhulu. Ngakho mbona kuyadingakala ukuthi kube labantu abangaba ngumlamlankunzi abangasebenza nzima ukwenzela ukuthi kulungiseke.
Lo ube ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.